Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 11 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyamele siqale silungise khonoko ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine
namuhla kwanela umnyaka iWorld Health Organization ihlele COVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele i-global pandemic umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million njalo wabulala abangu 2.6 million
ngendlela embone ngakhona siyanika abakothiwe ukutya abantu balimele kodwa amaphoyisa abayalele ukuthi behambe esibhedlela.
Ivandla lemthwakazi Republic Party lisola ukujaywa lokubotshwa kwamalunga alo ngamapolisa kobulawayo izolo. UZulu ukhala ngokwanda kobugebengu obufana lokubamba inkunzi osobuyinsakavukela elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla kwanela umnyaka ngemva kokuba iWorld Health Organization ihlele iCOVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele iglobal pandemic umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million emhlabeni njalo wabulala abangu 2.6 million. Umkhuhlane lo uqhamuke kwele China wasabalala ngomhlaba wadala umonakalo omangalisayo. EZimbabwe usubulele abantu abayinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489 njalo wahlasela inkulungwane ezingamachumi phose amane 36,341. Izolo kubanjwe abangamachumi amabili belomkhuhlane lo kodwa akekho obhubhileyo. Abahlaselwa yilomkhuhlane kuleli sebehlile kulezinsuku kanti lohlelo lokuhlaba izisebenzi ezihamba phambili ijekiseni yecoronavirus luya phambili. Kodwa inhlanganiso emela odokotela iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi balutshwana kakhulu abavuma ukuhlatshwa ngoba selokhe luqale kumaviki phose amathathu edluleyo loluhlelo sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu 35,901 kuphela. Umkhokeli walinhlanganiso uDokotela Norman Matara uthi kunengi okungahanjiswanga kuhle phambilini kohlelo lolu okufana lokuhlomisa abantu ngemfundiso yejekiseni esetshenziswayo okwamanje eSinopharm yona elungiswe kwele China. Eqathanisa lokwenzakala kwamanye amazwe uDokotela Matara uphe umzekeliso welizwe laseRwanda lona athi lihlabe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 phakathi kwamalanga amane nje kuphela. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele aphe abantu imfundiso eneleyo ngalijekiseni.
Khona balutshwana sebehlatshiwe ngenxa yokuthi njengoba sayenza sicubungula sibuza abantu ukuthi bangayithatha yini injection kumbe bayesaba kodwa sananzelela ukuthi 70 5% iyesaba ngakho khona ukuqhakathekile ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi uhulumende nxa esiya phambili ngeprogram leyi ukuthi kuhlatshwe abantu kuyamele siqale silungise khonoko ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine okwesibili kusetshenzwe kubanjane lamabandla ukwenzela ukuthi amakholwa kumbe ngathi amaKristu bazwisise ukuthi le vaccine into empila kahle awuhambelani lalokho abantu abakubalayo kusambulelo okuthwana kuzaba le nombolo 666 abaningi babanjwa ukwesaba khonoko ikanti njalo enye into eqhakathekileyo ukuthi inkokheli ziyabe zikhona zikhanye zithatha le injection ukuze abantu bebe legunya ukuthi hayi nxa inkokheli eziningi zithatha injection le ukuthi uthi ayibilodu njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayisaba ngenxa yokuthi injection ivela eChina
bakhona asebesithi bona ijekiseni le evela eChina inga ingcono kulamanye wena ukubona njani nxa siqathanisa amajekiseni ona lawo
injections eChina abantu abazesabayo nxa sinanzelela siyabona ukuthi iChina yona ngwayo iyaqalisa ukuba lalo mkhuhlane weCOVID-19 njalo nxa sinanzelela siyananzelela ukuthi le nombolo zabantu abagulayo khona ngale yebo yebe ngabe efihla kodwa ziyakhala ukuthi zintutshwane kutsho ukuthi babelolwazi phambilini komuntu wonke ngalo mkhuhlane njalo siyananzelela ukuthi bona beChina sebesiba zingcwethi ezintweni kwelapha abantu ngakho ke mina ngubona kwami ngibona ngani le vaccine iyabifanana lamanye njalo sizwile ukuthi basebenzisa indlela ezindala ezokuyilungisa evele zisaziwa ikanti la amanye ama vaccine asebenzisa indlela ezintsha abantu ababengalaqinisa ukuthi hawu nxa sokudlula iminyaka emihlanu kuzaba njani ikanti siyanazela ukuthi le ivele abantu sebekwazi ukuthi nxa wenze ngalindlela uyilungise ngalindlela kuba kunje ufuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi ayona vele ama vaccine nasikhangela ubungcwethi osobukhona lolwazi osolukhona ezintweni zokwelapha abantu ngibona ngani umhlaba sowathitha wayaphambili kakhulu kwezinye isikhathi okwakuthatha khona iminyaka eminingi kwenzela ukuthi benzele ivaccine ngenxa yemithini esikhona lolwazi osolukhona sokubathatha isikhathi esindlutshwana ngakho abantu kumele bakunanzelele konke khonokho
Umfundisi Useni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Ibandla lemthwakazi Republic Party selisoleka kakhulu ukuchaywa lokubotshwa kwamalunga alo alichumi ngamapolisa kobulawayo izolo. Omunye wabachayiweyo umnumzana Welcome Moyo uthwalelwe esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals ekusimo esibi kuthi abanye babikwa befuthelwa esitokisini ngoba belimele kakhulu. Lokhu kuvezwe ligqwetha elibamelayo umnumzana Dumisani Dube yena othi abantu laba baloke bengaketheswa icala. Amapolisa akhalise umbhobho ngesikhathi abemthwakazi laba betshengisela phandle kwenkamba yeBulawayo Central Police Station izolo ekuseni besola ukungenelwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo kuthange emadabuka kusa ngamapolisa efuna ukumbopha. Kodwa uMoyo uthi wasila ngokucatsha. Uthi amapolisa amethesa icala lokutshaya omunye wawo entabazinduna lapho kube le ngxabangxoza kubangwa ipulasi. Ukutshengisela kwabemthwakazi izolo lokhu kubikwa kube lohlakela abanye bejikela amatshe enkampeni yamapolisa njalo betshisa amathaya ezimota phambi kwalinkamba. Isiphathamandla saleli bandla unkosazana Sithemba Kuyenyoni obevela kuyakupha ababotshiweyo ukudla izolo ntambama utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amapolisa aqale ukubatshaya bengakatshengiseli.
abantu balimele kodwa amaphoti abayalele ukuthi behambe esibhedlela wathi oyi-one othohambe se-critical condition niyohambileyo kuphela esibhedlela if uma bengafa and kade bebathaa ngenduku yabonto ebuhlungu ngakhonapho amapholisa bathe kangena indawo ukuthi ngikhuluma ngokuthi balimele laba bantu bayizivotha ukuthi ayibayivotha yebanyali kodwa abathonisenisele ukuthi bethole i-medication at least ukuthi yona injani ngishute isithombe kusasasa kube uyibufakazi bayala ukuthi ngibashe isithombe
kodwa nxa ukhuluma labo bona batheni
abalimeleyo bathi amapholisa abaphathe kabi kakhulu abachayile ngenduku langeziduku zombhobho abanye bebanyathela bebakhahlela hayi indawo yangikhona ayikho nhle shem xa kuyikuthi ipholisi endlelayo ukuthi bona kumele beprotekthe abantu besebenza njani akuse yipholisi liyana sokungani uyabe yi-army not ipholisi ngoba ipholisi ukhayeleli i-protection but laphana kusemtlini siyakuqondane namaa not amapholisi
kuyini kathese selikulindele
thina njengabantu vele abahlonipha umthetho shuthi sesilindele i-court bathe i-court nge-friday into esibuhlungu ngayo ukuthi abafana balimele
uthe uke wahamba ekuseni ukuyababona ungakabuyeli ntambama ubathole benjani
hambile ekuseni wafika ngabadinga ngamva kokuponela ukuthi sebebotshiwa nyini ngathi ngifika laphana bafika amapholisa antela ukuthi abalabantu abanjalo abababothile ngendlela vele abafike bamphatha ngakhona bebendimelale wesikenzenza ngisishona salabo mishona vele anti angisazi so kusuke kwabanzima yimi ahle ngaziphumela ngazidingela abantu bengqini
lapho-ke sokule ngxabangxoza ukuze kudutshulwe bese kuhamba njani
bathi bona into ebacaphulileyo ukuthi amalungu angene phakathi bekuza ngomqondisi ababone sebebadoma sasebebahansa sebebachaya yabona unfortunately ade kulo munye ade ngenile kodwa asangenanga ekuvuzeni so ngiyade sebanika information amadoda abamadoda asechaywa phakathi so yikho kwenze bona besina sebedemonstrate ukuthi banjani kuvele bafuna ukuthi ama-members emphakathi sasosayethi echaywe kumbe bulawa
manje indlela eliphethwe ngayo ngamapholisa lizaqhubeka yini ngemikhankaso yenu elithi ngeyokulwela ilungelo loluntu kumbe hhayi sokulokwesaba
imikhankaso iyaqhubeka bekaze bebokhe bebulale imisakazi republic party ngicabanga ukuthi ifanana lenhlathi ngokuthi ungazibula kuyavuka umfukula isizukulwane laso sivukayo sizabanjalonje ulize lihlonitshe ilungelo lomuntu wakumphakazi bazibulele mina nami sasa kuyavuka kungomunye sasa kuvuka kungomunye
uNkosazana Sithemba kuye Nyoni ngowebandla leMthwakazi Republic Party. UZulu uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zobugebengu obufana lokubamba inkunzi osokuyinsakavukela elizweni. Amapolisa athi amasela antshontsha ehlome ngemibhobho asemanengi kakhulu elizweni ngakho athi uZulu kumele ahlale elimukile. Ngeviki edluleyo kobulawayo amasela angene emagalajini amabili athengisa amafutha ezimota ehlomile antshontsha imali engange-$15,000 kwelinye igalaji kwathi kwelinye antshontsha i-$2,000. Izolo kobulawayo njalo amasela ahlomileyo angene ebhanga elintshintsha imali iBureau de Change ekuseni antshontsha imali. Sixoxe cubungula ngezenhlalakahle kaZulu umnumzana uSeni Spanda sambuza ukuthi kungani kahle kahle izehlakalo lezi zisanda elizweni.
Udubo olukhona lapha kuleli lizwe lakwamanye amazwe yikuthi iCovid ivale imisebenzi ngakho-ke abantu abaningi balendlala kakhulu njalo-ke sokwenze ukuthi abantu ade bengaphili lilapha elizweni lakithi kodwa besenza ubugebengu kwezinye indawo njengale Goli sebefuqeke babuya ngapha ngakho lokhu kuzahlupha kakhulu njalo into yesibili khonokho ukuthi lizwe lakithi lile mali yeMelika ukuthi nxa umuntu egqekeza ethatha lapho kule mali khona eMelika iyabiningi njalo kuyabe sokuyisilingo sokuthi umuntu lo bekwenzi osokuqhakathekile ukuthi amapolisa akwanisa ukuthi atshengise abantu ukuthi sokule ngozi leyi enje njalo ke kube lomkhankaso omkhulu wokuthi abantu nxa bebona umuntu oyenza njalo ngoba la bantu bahlala phakathi ezakhamizini bahlala phakathi ngabantu bethu abantu esengxenye yabo sibazi ukuthi behambe emapoliseni bekhuluma ukuthi hayi kulomuntu nje sicaba ukuthi uyenza into enje lenxa yokuthi nxa kungekelwa kunje kuyagcina silahlekelwa izimpilo zabantu njalo kuba nzima nxa umuntu egcikezelwe ngalindlela ngalo ukuthi ananzelele uyasala esele trauma uyasala esele thwile bembona kudingakala ukuthi kube lendlela yokukhankasa ukuthi abantu bekhulumisane labo ukuthi hayi nxa umuntu ebone engxenye kulomuntu oyenza njalo bekumakhelwa noma bekumbani bagijime baye emapholiseni bebabikele ukuthi sokulodubo lolo njalo lento yemsebenzi siqakathekile ukuthi bekhona lokuthi engxenye uhulumende avule imingcelele ukuthi labo kumele babuyele bedinga imisebenzi eGoli bahambe.
Izakhamizi zingaxhasana njani lamapholisa ukuze kulwiswe ubugebengu lobo?
Enye into eqakathekileyo ukuthi kube lama neighborhood watch committee ukuthi izakhamizi zigoqe zikwanise ukukhangela izigaba zabo. Kuqakathekile lokhu ngenxa yokuthi amapholisa ethu akalazimota akwanisi ukugijima ukuthi afinyelele indawo yonke kodwa nxa izakhamizi zingasebenzelana namapholisa ukuthi ngesigaba langesigaba kube lamadoda azabe ekwanisa ukube ebhoda ekhangela ehamba lamapholisa mbonani kuyakuba lula kanjalo njalo singananzeleli ukuthi wona ama-police stations ethu amaningi alazimota alani.
Umnumzana Hussein Spanda uhlaziya ngenhlala kahle kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi inkampani yezitolo iTM Supermarkets intshontshelwe izigidi ezingamatshumi amabili lambili zamadola $22 million ngamasela agqekeze incwadi zalinkampani ebulenjini be-internet eze-email. Iphephandaba leHerald lona lithi kulo wesilisa obedakwe ngumkumbi ohlaselwe wabulawa inyathi emwenesi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele basakazi beStudio 7. Mina igama lami ngumoyo uStanley ngiselwagwelo. Ngithintwa ngamazwi kababa uMonzora othi yena kuma election uzasebenzisa igama elithi MPC Alliance. Ebengifisa ngale yasibuzela yena ukuthi yena ke njengomonzora njengane sithuthu babuthwangirayi wayekhulumisane namanye amabandla thizeni ukuze bebumbe phela ithiwa i-alliance. Yena ke njengomonzora u-alayinisana nobani? Ubaba uTagus a-alayinisana naye ngubani? Agijima naye ku-alliance yangkhona leyo asefuna ukuyibisa ngegama lakhe lenalelo le-alliance. Cabanga ukuthi wabumonsora umuntu okhulileyo nje ofisa ukudlala amadlwane nabantu bezibabwe sikhangele nje konke okwenzakalayo into esiyezwa indlebe ziyezwa konke akwenzayo. Sicela ubabumonsora asinike isikhathi asihloniphe nathi naye azinoka amakhwapha siyabuhlonipha ngobaba esimhloniphayo kodwa ke naseduba ngokungasihloniphi ubabumonsora. Yena ke nxa engena muntu o-alayinisana naye sicela ukuthi adedele igama lele lithi alayinsi ngoba kufana nomuntu othi ugqokile yena inqunu ngiyaxolisa ukufaka ngani senthuka kodwa hayi andifuki inyana ngizama ukuthi ngikubeke laye imbonise ubabumonsor ukuthi hayi engacabanga ukuthi uzongena ezingqondweni zabantu kumbe ezinhlizweni zabantu aguqule lokho okufuna ngabantu noma sefisa noma sethatha abantu abakhonjiswa ngayona leyi ndlela ukuthi ukhombise inkazana ngokuyifaka ugodo ukuyenzisa okufunayo ngesikhathi ofuna ngaso. Cha, ngiyabonga basakazi.
Salubonani, salubonani bantu baka Studio 7, salubonani. UPetros okhulumayo, uPetros waselupane, uPetros waselupane okhulumayo. Besicela bakithi MDC bakithi, besicela ukuthi ikhankase please, siyacela abantu, siyacela ayodwe sihlangana nalo. Hayi hayi hayi, isithole nzima mfowethu, sidwe sihlangana nalo. Ngokuhlala ngilapha ngisegone seMpumalanga. Besicela nje MDC sikhathele bakithi ngezano, ezidini bakithi ngezano sayifuni bantu. Besicela ngabuloko hleli khali kuro jiro jiyayi zawuthi ngene emakhaya ikhankasi isikhathi sisesekhona kanje. Siyabonga, siyabonga bantu baka Studio 7.
Sanibonani, sanibonani balandeli nabasakazi beStudio 7 lonke, ngiyalibingelela. Umbuzo wami usamile laphana cause ngawufaka wangakhulunywa, so amaye usamile njalo suke engezelelekile. Futhi mina emfuna ukuba kwazi ukuthi khona khona umongameli Emmerson Mnangagwa lo Obed Mpofu babuthanisa abantu enyamendlovu laphana ku-Village 4, abantu bakugcwala kakhulu, of which is they were violating ama-rules kapresident nalo wayewafakile. Akuzange kwabotshwa muntu, akuzange kwashaywa muntu. Right, mezimbuza ukuthi manje kulo bhudi lana lokuthiwa wayephula izikonzo ze-lockdown obanjwe ngamaphoyisa wachaywa, ukuthi esechaywa amaphoyisa athiwa nazanga kanjani, azangamshaya ube dakiwe uyila awu, thina siyaphuza ukutshwala sigaze siwa sigaze sidakwe fuka sigaze silimali uzangazi uqamuke shuwa uqeda buvuka ufile ngokuwa kuphela ngokudakwa. Then mezimbuza lapho ukuthi right, ubhudi loba teseuseyamngcwaba laphana, abantu abaningi bachaywa babaleka, bachaywa ngabotshwa abantu abaningi kwathiwa bavayolethe ama-rules kapresident awe-lockdown. Right, fine, ngicabuza ukuthi la yena upresident ona awakhe ama-rules kaavayolethanga yini? Is it fair sisizwe sisizwe singamthakazi? Hayi asazi, nami engizibuzela nje ngidlulisa khona lapho. Ngiyabonga, khuluma ngisethembisa emayibuya.
Salubonani, salubonani, salubonani lonke basakazi baku Studio 7. Ngiyalibingelela, ngijabuliswa luhlelo lwenu olika Studio 7. Ngiyalijabulela kakhulu lolu hlelo. Ngithi halala kwabakomthwakazi esebele nkosi, nansi inkosi Stanley Rafael Khumalo. Ngithi lathi esibonela kude lesithathela kude, asisondeleni sibizeni ubayethe sesile nkosi ezosikhulula ifana loMoses. Sondelani esibonele eduze neziphofu ezingaboniyo, sisondele sonke labathathela kude basondele. Ngiyabonga.
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi ziyanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ngohulumende wakwele Iran. Ele-North Korea livikwa lizathola amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-coronavirus ayizigidi ezimbili avela kwinhlanganiso ye-World Health Organization phansi kohlelo lwe-COVAX. Siziphethe ngodaba oluphathelane leMelika. Uhlelo lwenkantolo olokudinga abazathetha icala lokubulala onsuntu umnumzana George Floyd eletheswa omhlophe owayelipholisa umnumzana Derek Chauvin lukhangelelwe ukuqhubeka namuhla. Umthethwandaba uhlale okosuku lwesibili izolo wakhetha abathethi baleli cala ababili amajurazi nesingisi. Lokhu kutsho ukuthi sokukhethwe abantu abahlanu phakathi kwabalitshumi lambili abadingakalayo. Abakhethwe izolo ngowesilisa onsundu odabuka ezwekazi le-Afrika lowesifazana ongasomuntu omhlophe. Ngomvulo kukhethwe abesilisa abamhlophe abathathu. Ukuze umuntu abe ngumthethi wecala kumele atshengise inkantolo ukuthi akulacele alithathayo. UJovin wetheswa icala lokubulala uFloyd Nyakenye eze embandezele ngedolo entanyeni waze waphela umoya lanxanje wayelokhe ekhala emtshela ukuthi kasenelisi ukuphefumula kuhle. Udaba lolu lwabangela ukutshengisela eMelika lasemhlabeni jikelele iningi lisola ucuku oluqondiswe kwabansundu ngamapholisa amhlophe kanye lokubandlululwa nje kweminye imihlobo ngabamhlophe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Udaba lokukhetha amajura ludaba olu engingathi luhlukanisa abantu abaningi kakhulu, ngoba okokuqala umlungu wabulala umuntu omnyama, okwesibili lipholisa. So into zakhona zona lezo zenza ukuthi abantu abaningi badonse ngendlela ezihlukeneyo. Kodwa ekutholeni ijura ngibona ngathi bazothwala kanzima, ngoba idaba le yagcwala umhlaba wonke jikelele, ngoba almost every day usithi ungatheni i-TV on ubona kusenzakala ngama-protest ade senziwa ngama-Black Lives Matter, and kulawa ama-protest babe behlabela besithi say his name George Floyd, say his name George Floyd. So wonke umuntu obukela i-TV and balutshana abantu abangabukela i-TV kulamalanga uyalwazi udaba luka George Floyd. So I think kuzomele basebenzise enye indlela yokukhetha amajura, ngoba kuzohlupha kakhulu. Ngizwe kuthiwa sebathola abathathu njengayizolo, kodwa ukuthi bazothola abanye laba abayisitshiyangalolunye ukuthi babe yi-12 kuzohlupha kancane ma kuyukuthi baqhubekela phambili nge-criteria yonale yokuthi kube ngumuntu ongaziyo ngecala leli or ongaziyo ngodaba lolu luka-George Floyd, ngoba ludaba olwagcwala umhlaba wonke jikelele lamazwe wonke nje. Uma kanje nje labantu ekhaya eZimbabwe bayakwazi ngoGeorge Floyd. So even bangaze bayadinga ijura ngaphandle kwe-America, angiboni ukuthi bazoyithola.
Ungathi kulobufakazi yini obungenza umsolwa afunyanwe ele cala?
Ubufakazi obukhona buqine kakhulu, ngoba kule video la akusiwo lokuyana okuthiwa yibufakazi bokuthi inzwabathi into eyenzakala ibonakala ibroadcastwa live isenzakala. So kunzima ukuthi abathethi icala leli ba-ignore the fact yokuthi le nto yenzakala phambi kwabantu bonke beyibukele kuvideo. Also ma uthi uyakhangelisisa futhi indaba yakhona ungazibuza ukuthi okay, ma kuwukuthi umuntu lo wayengela cala waye waxotshwa umsebenzi, why i-department ye-police e-Minnesota yabona kubalulekile ukuthi umuntu lo axotshe umsebenzi, ngoba bayazi ukuthi into ayenzayo le licala. So I think wonke umuntu obelieve ku-justice ukhangelela ukuthi ipolisa leli litholakale lilecala, njalo futhi kumele ligwetshwe ngendlela ezithokozisa abantu, kungaphombi ukuba yilokhuyana nje okokuthi anikeze isigwebo esincane just nje ukuphiza abantu, kodwa kumele isigwebo esitshengisa ukuthi sokulotshintsho ngendlela abantu abakhangela ngakhona indaba ze-racism le-discrimination, ngoba clearly kwakule-racism laphana eyenzakalayo the way ababulala ngakhona uGeorge Floyd. So yes, mina ngibona ungathi uzogwetshwa lo muntu and uzoba yisizekeliso kwamanye amapholisa labanye abantu abalengqondo zobu-racism zobandlululo ukuthi hhayi, umthetho awukuvumeli lokho, and if ungabanjwa wenza into efana laleyo uzogwetshwa.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Namuhla kwanela umnyaka iWorld Health Organization ihlele iCOVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele, iglobal pandemic. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million njalo wabulala abangu 2.6 million. Ibandla lemthwakazi Republic Party lisola ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga alo ngamapholisa kobulawayo izolo. UZulu ukhala ngokwanda kobugebengu obufana lokubamba inkunzi osokuyinsakavukela elizweni. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.